Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alifunga njani zulandaba unamgele msazo ni Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 4 kumpalazi 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje odokotela bathi bazatshengisela izidaladeni zeHarare lamhlanje bekhuthaza amalunga edale lephalamende ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa ubuhluphayo kwezempilakahle.
So ngikhangelele ukuthi amapolisa vele njengemihlala yenza njengemigqayelo yabo azabavimba njalo emgwaqweni njalo azabafuna ukuba yithisela kanye nokubahlukumeza. Kodwa sonke siyazi ukuthi odokotela bethu nje balesibindi njalo baziyisele ukuthi udaba lwabo lizwakale njalo lize lifike nasephalamenti.
Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi usuzaqoqa ukudla okuyisilinganiso samathani ayi-240,000 awukudla okuzaphiwa abantu abangu-240,000 ngenxa yendlala esibhahile eZimbabwe.
Nanxa kunjalo katena uhulumende kakwazi ukuthi ukudla kuyabekwa kulondolozwe le isikhathi sendlala. Engathi kudala ogogo labobaba bamkhulu babekwakhe amabele agejula esibayeni.
Oyengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko udinga ukuzivikela ngesisekelo sombuso kucala lakhe lokukhulula izibotshwa esitokisini. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela bathi bazatshengisela ezidaladeni zeHarare lamhlanje besuka esibhedlela seParirenywadwa besiya edale lephalamende ukuyakhuthaza amalunga aleli dale ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa ukusilela kwemithi ezibhedlela, imitshina yokuhlola izigulane lakho konke okuhluphayo kwezempilakahle. Inhlanganiso emela odokotela bezinga laphezulu eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi ukutshengisela lokhu kuzaqala ngo-9 ekuseni. Odokotela laba baqalisa ukukhalala umsebenzi ngeviki edluleyo bekhonona ngeholo eliphansi njalo besola ukuxotshwa umsebenzi kwabodokotela bezinga laphansi besithi uhulumende kumele ababuyisele emsebenzini. Bebesola njalo ukusilela kwemithi ezibhedlela lezinye indingeko. Odokotela bezinga laphansi ama-junior doctors abedlula amakhulu amane baqotshwe umsebenzi nguhulumende ngemva kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezimbili befuna ukungezelelwa iholo lokulungisiswa kwendingeko zabo zemsebenzini. Umumo kwamanje ubikwa umubi kakhulu ezibhedlela njalo lezigulane lazo zisifa ngobunengi ngoba odokotela bengekho kuthi lapho bayabe bekhona kuswelakale le mithi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Inyathelo eliqondileyo sibili ngoba uhulumende kazinakeli njalo kazihluphi ngendaba labodokotela ngoba abantu esibhedlela bayafa kathesi. Ungahamba eParirenywadwa kathesi uyafica vele izigulane zidikeka ngoba kulabodokotela abaphezulu njalo kuluka kulo mluko okuthi ngisela vele kuivini lasemochara kula muntu o-attendayo. So yinto nje akumele babayenze ngamamviki ambalwa adlulileyo. So iprocess esi-overdue leyo yokuthi bahambe bamathe baye ePhalamenti bayafaka izikhalazo zabo. Lokho kokuthiwa uhulumende uyabaqesha umsebenzi ayisiyo solution ngoba khathesi nje sina yithi esesifay, yithi esilezihlobo ezidikekayo njalo esilezihlobo ezigulayo. So uhulumende yena lokhu akwenzayo okwe-silent genocide thina sithi hayi asisakufuni asisakuvumeli. So odokotela nje nomqondo olungileyo abasewuthathayo ukuthi bamathe beqonda besiya ePhalamenti.
Ubo
bona amapolisa ebavumela yini kumbe sizabona kusiba lokubotshwa kwabanye lokuhlukuluzwa
ukuvunyelwa kwabo namapolisa kuzahlupha njengoba singakhumbula ngesikhathi laphana beqalisa ukufuna ukumatha ukuthi bayefaka imali yabo bavinjwa ngamapolisa kwase kukhanya kuthathwa ababili kumbe abathathu bekutshwatelwa ukuthi uhambisana encwadini so ngikhanyelele ukuthi amapolisa vele njengenhlala yenza njengeyijwayele yabo azabavimba njalo emgwacweni njalo azabafuna ukubayithisela kanye nokubahlukumisa kodwa sonke siyazi ukuthi odokotela bethu nje balesibindi njalo bazimisele ukuthi udaba lwabo lizwakale njalo lize lifike nasephalamenti so sizokhangela nje ukuthi kuzakuba nje amapolisa azakwenza njani ngoba kuyayeso kungani ngumdlalo lo abawuthi ngokwesilungu yi-cat-and mouse
Ubona uhulumende thatha amanyathelo okulungisisa izikhalazo zabo yini ngemva kokutshengisela lokhu kumbe sizaqhubeka sibona nje kungela lutho lwenzakalayo
hayi sonke siyazi nje ukuthi uhulumende lo kalani nje na nozulu kumbe nabodokotela nezikhalazo zabo so akula lithi silukhangelelayo olizayenza ngohulumende kodwa into esiyaziyo nje yokuthi uhulumende uzayenza le abayithi ngemisilungu yi-lip service yokufuna nje ukubathabisa nje njengoba sekukhanya ngane kunamanye nje amakampani kanye nabasomabhizimu abazimiseleleyo ukuthi bangenelele lelo daba befake labo izimali zabo kodwa yilo uhulumende nje kalani lakho njalo kakuhluphi singakhumbula nje umlayezelo owakhulunywayo ngu-vice president esanda kubuya vele e-China ukuthi waye kuthoza indaba yokudemonstrate esithi listrike lubani ukuyelana emsebenzini njalo singakhumbula ngomnyaka ophelileyo onesi labo bestriker futhi wasuka lapho wabaxotshwa umsebenzi
lo ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo likaZulu obekhuluma lo ntungameli inkomo weStudio 7 ecingweni eseHarare Umanyano wamazwe omhlaba weUnited Nations uthi usuza uqoqa ukudla kuyisilinganiso samathani ayi 240,000 awukwabela abantu abazinkulungwane ezine lekhulu i 4.1 million abalambayo eZimbabwe ngenxa yendlala ebangelwe isimo sezulu kanye lokuwa komnotho welizwe Embikweni wethulwe izolo ntambama inhlanganiso le ithe iyakhathazeka ngokwenzakala eZimbabwe njalo ingekela ukuletha lolusizo isimo singaba sibi kakhulu. Ngeviki edlule umanyano lo uthe abantu abayizigidi ezinhlanu lanhlanu i-5.5 million bayalamba emaphandleni kukanti ingxenye yaleli nani liyalamba emadolobheni. Lokhu kwenzakala izulu lingani okweneleyo elizweni jikelele ngalesi sikhathi esokulima njalo lezifuyo zicuba kuthi lenyamazana zendle lazo sezisifa intengo yempahla layo iqhubeka ikhuphuka njalo iningi labantu alitholi imisebenzi Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxuxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi lanxa kulinyathelo elihle lithethwe United Nations mhlawumbe ukudla lokhu akusoze kwabiwe ngemfanelo ukuze kufinyelele bonke abakudingayo kukanti lakho kuvele kuyingcosana
ngombono wami kulutshwane kakhulu ngoba njalo kunjalo nje asoze kuze kwabiwe konke ngendlela eqondileyo kuphele okunye kuzantshontshwa okunye kuzakwabiwa ngendlela zokwazana okunye kuzahamba ngendlela zamabandla kuyabandululwana abanye ngamagovu bathatha okuni akuyindawo lokho ngobana kulokungenela okukhulu kakhulu yilaba abathi bona ngabebandla elibusayo kwezinye indawo endanti ukudla kwabiwe ngukhansila la kusobhuku uyafica abantu bephonga ukuthutha nje besithi bona yibo omele babele abantu lokho kudla ngibona ukuthi bangaze bayifake imigoqo naleyo yokuthi kumele kwenziwe lokhu lalokhu lalokhu leli lizwe sanikileka liselamthetho lapha yilo kusemahlangeni bangakhuluma kodwa ekugcineni abantu laba vele bazenzela umathanda kabanandaba lokuthi uba nothe abanandihloni futhi
umanyano United Nations uthi indlala le yenziwa yikuwa kwamandla emali eZimbabwe kanye lokoma okwe-drought yiyo yini imbangela lana eliyibonayo
ukuoma lokukhona aa kwachaya abantu abaningi zange kuvele kuvunwe lutho kodwa ke ngibe sengizidila nxa kunjalo kanti yena uhulumende kakwazi ukuthi ukudla kuyabekwa kulondolozwe le isikhathi sendlala engathi kudala ogogo lababa bamkhulu babekwa samabele agejule esibayeni abe ngumnqanda kwenzela ukunxase kulendlala lanxa kwakungathi kumunyu kodwa kwakudleka kula muntu wayengafa ngendlala kanti yena uhulumende wayengathi nxa ebona kusoma ukuthi adingele abantu ukudla kufake eziphaleni yikukwehluleka khona lokhu okuwisa uhlonzi lwemali yeZimbabwe kuyini vele angithi la imali lalokuthi imali ichithwa njani isetshenziswa njani kwenziwa nguyuhulumende uhulumende wathatha imali mali wayibeka eceleni wathatha lokungamaphepha okungadondwa ngabantu amabhondi la ayangakusebenzisiyo wathi kokusebenzayo ngakho lokana kuyimali akula muntu okufunayo la uhulumende kakufuni isamazo nje singela msebenzi lakukengezelela khona lokhu ngoba kakusebenzi laba lokudla ngabafuni ukuthi abantu bathenge ngakho xa uthenga ngakho kuthenga inqumbi inqumbi zokuyimali kwakhona ye uomanyavuma lanxa kodwa kwakumele kwenqatshweni ukuthi kanti nxa njengoba kome kangaka abantu ukudla kuzavela ngabo okwemali vele ayikomali khona lokhu kade abantu bakhuluma ukuthi kakungene imali elohlonzi engaba lirand kumbe iusa ezahlala isikhathi eside ingawanga uhlonzi lwayo manje loku hulumende inxa yokuthi ufuna ukuzithabisa yena labantu bakhe uyakwala khona ukuqinisa ikhandi elingakusebenzi
ikusasa ikhanya injani kuyathembisa yini emasimini lesivuno somnyaka ozayo
hayi kakuthembisi kalekile alikani indawo eziningi lingaze line kuyalinywa ngani xa kuthiwa kulinywa ngenkazi akula nkabi engadonsa ikhuphi ngathiwa ngetrekitha akula mafutha abantu kule mali zokuthi lawo matrekitha bathi ke imali zakhona kazikho abantu basebunzimeni inkatha enkangalela esibhekene layo lingaze line izulu asezokulimeki okuya ngaphi
lo ke umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezokulima ubexoxa icingweni lo studio lesithandekile mhlanga we studio 7 okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba emisakazo la kwezinye indawo ezijeneyo iphephandaba leHerald lithi oyingumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mpoko udinga ukuzivikela ngesekelo sombuso welizwe kuqala lakhe lokukhulula izibotshwa esangumsekeli kamnumzana Robert Mugabe. Umphoko obesemthethwandaba weHarare izolo uthe ufuna ukuba kwazi ukuthi icala lakhe lingesulwa na phansi komthetho othiwa yi-presidential immunity. Isigodlo seMelika eZimbabwe sithi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube waveza ukuba eMelika lapha eZimbabwe imali elutshwana kulaleyo eyiyo eyaphiwa ilizwe esethula uluhlu lwebudget kumaviki ambalwa adluleyo. EMelika lithi laphathisa eZimbabwe ngemali eyizigidi ezingamakhulu amathathu i-$300 million kodwa uNcube yena wathi ilizwe laphiwa izigidi ezingamakhulu amabili $253 million. ELeChina lalo like lakhala ngalalo ngodaba olufanayo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilijiye ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo wenu elisiphe yona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lisiphe ke imlayezelo emfitshane ingabi mide kwenzela ukuthi senelise ukufaka yonke. Siyabonga.
Njani vakahleli labalaleli emoyeni Studio 7 imlawuzi lapha ngise-Bite Bridge. Ngifela lingibuzele kuChiwenga ukuthi imphimbo wakhe lo ade ulaphisa eChina for 4 months to 6 months wenza njani? Kungani umlimaza ngalindlela? Into engiyikhumbulayo nje kancane lingambuzela kuye ujaha lo uChibenga lo ukuthi ngesikhathi laphana omgabe bemncitha isikhundla sokuba ngukhomanda wamasosha wayenzani? Ngike ngikukhumbuze kancane nabalaleli. Wathi wahamba wayendlini sezondile umgade esefake umjulu, if I'm not mistaken. Wathi yena nguyade fanele abe nguye umkhulu wamasotsha. Wathatha umbhobho esendlini yakhe wazidubula ekhanda. Ngesikhathi khonapho lapha elizweni kwakulamakhiwa belezibhedlela, izikolo, imali. Bamlapha khonapha bamkhipha uhlamvulelwana esibhedlela. Yilo olumlimazayo. Lapho lwangena khona, olwahamba khona. Ikholosivi yona liyena yiyo embulala. Engasitsheli amanga lapha ukuthi ubulawa ngumphimbo. Ngamanga la mbongile.
Linjani Studio 7 labalaleli, nigama ungabadela Ncube njalo la. Lami ngizothi ngikhulume lami engikubonayo lapha. Undoda lo abathi ugawule lo, ngabe kuthiwa uyathula ukukhuluma because kakwazi ukukhuluma undoda lo. Khona manje kukhulunywa ngamafigazi umthuli Ncube awakhuphileyo edalela ephalamende la ima laba bavele eAmerica bathi sayabanikeza imali esobhat, yena Ncube wakhuluma imali ethile. Then kuma-election kwaphuma amafigazi amaningi ukuthi kunje ilay figure, kukunje kuley figure, kwangacaci nje indaba yabo lawo malaba. So ugawule yena kazi lutho, eke ubhubhudla amagwebe ekhuluma nje kuphela into angayazi. Because into zamafiga vele zalu-PF ayiyazi. Into odwa yifiga inamba kahle iyabalwa kahle. Yizo zene zimesi zabo siwenkayo ukuthi wethiwa 1+1 it equals 11. Into yabizana bonke baso.
Salibonani mina ngusifanda kombulawayo. Nanto dubo esasihlala sikhuluma ngalo ukuthi sibuswa nabantu abangamasela. China yasincedisa ngemali kodwa ukuthi iphume kuhle wala. I-America layo kathesi layo nanso iyakhuluma ukuthi hayi kanti umthuli wayisebenza njani imali le. So ikhwehla lasikhuluma ngakho ukuthi umthuli lo ET ngamasela amakhulu le cabinet yakhe lo governor we Reserve Bank. Hlala sikhuluma laba bantu vele kabafithi ukuhlala emhlabeni laba bantu. Siswela nje ama super power angangenela athathe laba bantu bavalelwe entolongweni. Siyabonga.
Sanibonani kuStudio 7. Siyanamukela. Eyi, yazi mina ngikhuluma ngise South Africa kumanje. Eyi, yazi indaba yaseZimbabwe lena isisusizi kakhulu ukuthi manje umnankagwa ubhana iqembu elikhulu kangaka i-MDC. Usebenzisa amaphoyisa namasosha ukuthi a-destroy MDC. Ene manje ma ubuthula ubheka uJamisa bazama ukumdestroya. Okokuqala bazama ukusebenzisa uThokozani Khuphi behluleka. Manje sebebona ukuthi ngcono bayomlanda bamdubule straight 99. Lento kumele i-United Nations ingenele ngoba mina bayamangaza ngoba ama-neighbor countries ne-SADC ithule kodwa umnankagwa esenza kanje bathule nje bagoqa izandla. I'm sure bayamsupport and manje lento lenaye angeke sikubekezelele lo. Abakwazi ukuthi bayodubula i-leader ye-opposition bangobani wona? Ilizwe lela akusilo labo leli. Abantu bezaru-PF ngizwa manje noJoseph Chuma vele ngikhuluma nje into zakhe akazi nokuthi ukhulumani usupport izanu-PF wena ibheda kanje ayikho iphathi ebheda njengaleni emhlabeni. No haye ngiyabona.
Ninjani basakazi be-Studio 7 nabalale? Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngento eyenzeka kweleZimbabwe okokuthi kuthiwa kulabantu abadala abatshaywayo. Umuntu omdala akatshaywa. Kuyamangaza ma umuntu omdala etshaywa. Khona manje badubula abantu, babadubulelana abantu abangala nto zokuzivikela. Eyi, isihluku lesi senzeka ezweni lakithi.
Linjani basakazi bethu? Into engathi iyangikhathaza mina yini, into engathi angiyizwisisi eyokuthi kambe odokotela sebele 3 months belokhu bekhalale imisebenzi. Abantu bayafa every day, bayaphela abantu, bayaphela. Kanti kungani i-government yethu ingelali uzwelo? Kungani bengela zwelo, bengela sihlelo lokwenzakalayo abantu bephela nsuku zonke? Ingathi nje bathenga izimoto ezidulayo, ezidula kangaka. Why bengathathanga lezo zimali
umuntu athenge nje imoto eyodwa, athenge imoto a reasonable price, imali bayakholisa odokotela, bathenge imithi ezibhedlela. Ngoba sinanzelela ukuthi sometimes abantu nxa besithi bayafuna ukuthengela izibhedlela zakubo imithi, uthola ukuthi umuthi adudonethwe kobulawayo, uyathola umuthi usucithiwe laphana obhalwe khona ukuthi Bulawayo, uyothola usubhalwe Chidungwiza Hospital or Chidungwiza Clinic, wona kodwa ubuvele ungumuthi akade usiya kobulawayo. Kungoba kumele labo bantu basebulawayo base kuvuka beChidungwiza. Angazi ukuthi government yethu ithi abantu baphile njani. Abavumele phela abantu abangaphandle basize, hayi ukuyalela ukuthi abantu bafaki bathenga imithi bethumela ezindaweni zakubo. Abakuyekele lokho ngoba abantu bayafa.
Ke abalaleli bethu abasithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp, lingakhohlwa-ke ukuthi lani lienelisa ukuthi lenze njalo, lisithumele-ke imilayezelo emfitshane, ingabi mide kakhulu, njalo lingathuki. Lingathuki, likhulume nje kuhle, siyabonisana nje. Lingasithumela inombolo zethu +1 202 465 0318. Manje ke kesingene kwezemelika, omunye obencintisa kukhetho lokudinga ozancintisa kukhetho lukamongameli unkosikazi Kamala Harris webandla lama-Democrats usesukile emncintiswaneni lo. UHarris ngomunye oke wathembisa ukuthi engayenza kuhle kukhetho, kodwa uthe ngokuya kwesikhathi waqala ukuswela usekelo, abanye besithi hayi amazwi yakhe angani abasawathandi kala magcebo akhaliphileyo, njalo labamphathisa ngemali bababalutshwana. Ngomvulo kulabanye njalo abancintisa kukhetho lwama-primaries, labo abasukileyo kukhetho laba ngumnumzana Joe Sesak lomnumzana Steve Bullock, abazise ukuthi abaseyikuncintisa. Ekuqaleni kokuncintisa lokhu bebesedlula amachumi amabili, kodwa sikhuluma nje sekusele abantu abancintisayo abedlula ichumi elilodwa lantathu nje kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDCT ngapha kwele Melika.
Ya, umjaho lo wona ungathi uyasinda ngoba abantu bakhona baningi, and sifuna sekungene labanye abalezimali amabhiliyoneya boBloomberg laba labostaya. Kusho ukuthi laba abangelamali abadependa on amadona for amakhampeni abo sizobona sebephuma, ngoba kuyabe sokunzima ukukhompitha labantu abale mali. So I think uKamila ngicabanga ukuthi kungabe yikho lokho okwenza ukuthi adecide ukuthi adrop.
Sizwe abanye besithi lokhu kuyacunula ngoba sekukhanya ungani umjaho usungabantu abamhlophe kuphela abensundu akusela ngisho othembisayo, lanxa bekhona Cory Booker kodwa hayi abangani abathembisi. Wena ukubona njalo?
Ya, ngaseqinisweni kodwa masikuyele emumva sikhangelisisa iprimary eka Obama yokuqala leya, thola ukuthi laye wayengumuntu ongekho ku-forefront the time ukusiwa kuma-caucus abo-Iowa labo-New Hampshire. So I think ma ekhona okhona ukubekezela, ma ukuthi singathi yena uCory Booker ma engakhona ukubekezela mhlawumbe angadobhadobha la sibone ekhuphuka. Kodwa ukhona lo munye laye u-Black American esizwe kuthiwa layo ngathi ufuna ukujoyina owase-Connecticut, sengimlibele igama lakhe, ungathi aye iproblem yakhe kuzobayona leyo ukuthi ujoyina late in the game ngoba abanye kudala baqala ukukampaigna so ungathi kuzohlupa but sizobona ma usually uqala ukucaca maso kuyiwa kubo kuma caucus yabo Iowa laba nabo New Hampshire kulapho oqala khona ukucaca ngoba most of the time abawina lawo ma caucus awokuqala la usually ibona abagcina bethola nomination.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika njalo eyisiphatha amandla sebandla le MDCT ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Virginia.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Amafiki Zolo isigcubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo igama lami nguChris Gande kodwa ke lingakhohlwa ukuthi silalo njalo folunye uhlelo ngo 7:30 ntambama. Mina ke ngithi hayi ayehlukane ndibane njalo kusasa isikhathi sinye.